Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-12 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhlelo likamanisipala wakobulawayo lokuxotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni ezisenzikini edolobho lakobulawayo ludluliselwe phambili.
Okuqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs.
Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni, ngakho uZulu kumele amukele umjovo wokwenqabela leli gciwane.
Nakho ke umhlomisha lo uyadula, nakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela aphakathi kutholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificate.
Izifundi zekolleji le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolleji ukuzipha izithupha zama-degree okwenza zithwale nzima lapho sezidinga umsebenzi.
Igcikwane le-COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha, and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvo esikhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lukamanisipala lokuxotsha abaphila ngokuthengisa izitaladeni ezisenzikini yedolobho lakobulawayo obelumele lwenziwe izolo lugcine lungasaqutshwanga ngemva kokuba amapholisa ecele ukuthi ludluliselwe phambili. Iphephandaba lobulembu elesite lithi isiphathamandla sikamanisipala unkosikazi Sikhangele Joe wazise ukuthi amapholisa acele ukuthi lolu hlelo lumiswe ukuze kuqale kuzwakale impumela yomhlangano oqutshwe ngabezomvikela lomphathintambo obona ngendaba zakobulawayo ngalolu daba. Ikhansili yakobulawayo izama ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladeni laba ngoba isithi sebegcwele enzikini yedolobho njalo benza kube isixhobexhobe kakhulu. Abaphila ngokuzisebenza abaningi babekhangelele ukuthola indawo zokusebenzela eGodini Mall, kodwa sokuleminyaka lendawo isakhiwa ingapheli. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Uhlupho lwendawo zokuthengisela alusoze lulungiswe kungazange kube lokukhulumisana. Okuqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamanisipala abaphila ngokuthengisa kanye lenhlanganiso ezibameleyo kanye leministry yama-SMEs. Kuqakathekile ukuthi ke sibe lokuhlangana sikhulumisane sibone ukuthi silicuku elikhangele abaphila ngokuthengisa singahlangana at a higher level sivumelane ukuthi abantu bangancediswa njani. Okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bonke labana abantu yibo abaphila ngendlela yokuthi basebenze kulezo ndawo. Yibo kukhangelelwe futhi ukuthi babhadalele abantwana ezikolo, yibo kukhangelelwe ukuthi bathele amarenti wona la akhalisa umazayo ukuthi abantu kababhadale amarenti. Kuqakathekile ukuthi indlela zokuphila zona ziyana zivikelwe. Esingakucela ukuthi kuyaswelakala ukuthi inhlanganiso lezi engikhulume ngazo sibe lokuhlangana kukhulunyiswane, sibone ukuthi kulezinye indaweni ezingancediswana phakathi kukahulumende at small scale to medium enterprises level le-city council yini zidivelophelwe ezo ndawo ukwenzela ukuthi abantu bathole indawo zokuthengisa. Kuqakathekile ukuthi lokho kwenziwe ukuze abantu bangaze bagijinyiswa edorobheni. Lokhuyana mbona ingathi kubi kakhulu ukuthi abantu bagijinyiswe ngaleyana indlela, ngoba yikho lapho okweyeme khona impilo zabo.
Egodini khona kwasuswa abantu kuthiwa kuyakhiwa kutsha, kuyalungisiswa, kuzaba lendawo zokuthengisela. Kodwa kukhanya kuyakhiwa akupheli, kuhamba njani kahle kahle?
Edabeni lwegodini baba Nkomo, angisoze ngikhulume engingakwaziyo. Kodwa ke engunanzelelayo ukuthi uhlelo lwabo lokuthi balungise igodi soluthethe isikhathi eside kakhulu sokuze kweqela ezingeni lapho esasingacabangeli khona. Kanti njalo nxa sinanzelela bona abasinika khona ukuthi bathi khona umsebenzi uyaqhubeka uhamba kuhle, kodwa thina sinanzelela ukuthi hayi sokuthetha isikhathi eside kakhulu. Kodwa ke esikuzwayo ngabasiki bebunda ukuthi ama vending sites amanye aseyakhiwe ende kuthi ukuthi ngesikhathi lapho azaphela khona kuzaba lesikhathi ke sokuthi bese kuvulwa ke bese kubuyela bona banabantu abaye bayabadisplayswayo laphana kuqala. I-first preference izaphiwa bona bana babevele besebenzela egodini, engakutsho ukuthi bathi bona still work in progress, angake ngizikhomite siyule kutreni ukuthi ngithi mina kuzaphuma kuyona leyani original plan esayibonayo yini, kumbe sokulama alterations lama reconfigurations.
Hello ke ngumnumzana Alec Ndlovu oyinhlanganiso yabazisebenzayo eyibulawa Vendors and Traders Association obexoxa le Studio 7 ecingweni ekubulawayo. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni, ngakho uphakathi kwemizamo yokubona ukuthi iningi labantu eligoqela abantwana besikolo liyemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane. Kubikwa kukhangelelwe ukuqutshwa uhlelo lokujova abantu ngejekiseni yomuthi wakuqala, owesibili kanye lowesithathu owebooster endaweni ezehlukeneyo zedolobho lakoBulawayo kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo, lapho abantu abazafundiswa indlela zokwenqabela leli gciwane. Unkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ezempilakahle kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Igcikwane lele COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha, and kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvu esikhulu. Thina njengabakhokheli besigaba sesike sahlangana sahlala phansi ukuthi sibonisane ukuthi nanku njalo umkhuhlane usuphendukile, sibonisane ngokuthi singenzani ukwenzela ukuthi esigabeni lapha kuvikeleke abantu bangabulawa yileli gciwane. So saphuma lakho esiphume lakho yilokhu, so kumele sibe si hlangana ngama village sibuthanisa abantu sibatshela ukuthi iCOVID-19 sibuyile njalo. Sicela sivikele nini especially ekubuthaneni. Kubuye number 2 sigqoka amamask, abantu bafake amamask. Imbuthano le mbuthano sekumele siyireduce futhi njalo khona kwakuyikho khona. Seyabe sihamba thina lapha njengesigaba sethu kulama village 1, village 2, village 3, village 4, village 5. So siyabe sihamba village sibuthanisa abantu sibatshela ngawo lo mkhuhlane osubuyile.
Isaziso lesi esokuthi abantu bebuye ukuzokwamukela umjovo we-COVID-19 lizasisabalalisa njani kuzakhamizi zonke zakoBulawayo?
Isaziso lesi esesikhona okuvamele abantu babuyele ekujoveni futhi ekuvikeleni leyi igciwane selithe labuya futhi bekhi, sizawuhlanyela futhi phakathi komuzi sibatshela ukuthi abezempilakahle sebephenduka futhi ukuzasivikela futhi kuleli gciwane selithe laphenduka. So kumele sibuyele futhi siyehlabe nini futhi elinye idoti elokuvikela leli gciwane selikhona. Sizahamba futhi sibatshela ngalelo hlobo futhi
sibabiza kanjalo kanjalo sibabuthanisa sibatshela ngakho khona ukuthi sokumele phenduke futhi abezempila kahle bazehlaba futhi abantu ukuze bavikeleke.
Izakhamizi siyazixwayisa ikakhulu kumbuthano amagathering wona la ayenzakalayo even kuma-funerals lokubana bakhuthale ekugqokeni amamaski. Amamaski agqokwe sibili kungabi lo muntu ozahambe engagqokanga imaski, especially kuma-gathering even ebantwini abaningi abantu babona ukuthi amamaski babe bewagqokile. Sizabakhuthaza kakhulu ukubana bagqoke amamaski abantu ngoba igciwane leli seliphendukile futhi.
Lo-ke ngunkosikazi Violet Nxumalo okhokhela uhlangothi olubona ngezempilakahle kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izifundi zekolishi le-University of Zimbabwe zikhonona ngokuphuza kwekolishi ukuzipha izithupha zazo zama-degree. Ikolishi leli lizama ukulungisisa lolu daba olubangelwa yindleko yephepha lalezi zithupha eseyakhuphukayo. Kodwa abafundi bona bathi ukuphuza ukunikezwa izithupha lokhu sokubaphazamisa ekudingeni imisebenzi ngemva kokuphutsha izifundo zabo, ngoba bengela bufakazi abangabutshengisa ukuthi bafunda okunganani. UGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi eyezinasu umnumzana Benon Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ngibizo nguBenon Ncube, National Student Union President. Sesithole ama-students amaningi ekhalakhala, especially abagraduatile eminyaka engu-2 edluleyo, besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificates abo from i-University of Zimbabwe. Lokhu kuyaba-affecta kakhulu ngoba abenelisi ukuthola imisebenzi yabe-advertiser kumbele ukuthi baqhubeke nje phambili ngezifundo zabo ngokufuneka lawo ma-certificates. Lapho-ke sikhulume lo sibuza u-vice chancellor umjebo wakhe ukuthi lokhu kubangelwe yikuthi bayizama ukumtshintsha amaphepha adibe wasebenza umhlobo wama-certificate bawasebenza kuqala umhlobo omutsha. Ngakho-ke lo mhlobo omutsha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela la aqakade etholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificate, but wasesithiyena bazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ma-certificate emalangeni lawa azayo aseduze.
Kubikwa sokule minyaka emibili i-backlog leyo ikhona, kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha, njalo bathi bona batshintshelani
isizathu abasinikanga isizathu esizwakalayo. Ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yekuthi emalangeni azayo uzenelisa ukuthi ama-student enze ukuthola amaphepha abo. Asikaqiniseko sekunokuzakwenzeka ngoba ukukhuluma kwethu lesikolo lesilanya i-vice chancellor entweni ezinike ezidlule ezinyabo school fees awuzange kwaletha ama-results lawa-diseleswa ngiyani nje ukuthi kuthiwe i-school fees asisakhwezwa sesiyahlala siphansi, ngoba sikhuluma nje kathesi indaba ye-school fees leyi isekhothi and kodwa ama-portal ama-student awavuli athi i-student ngiyaqala bhadala leyo mali esavumelane ukuthi yiyo kumele yehliswe. So nxase sibuye endabeni leyo amaphepha ama-certificate sikhuluma nje sisazi ukuthi sesingaba le ndaba efanayo ukuthi nje kuthembisana, kodwa siyathwala nzima ukuthi ama-student enelithi kucelethiwa lawo maphepha.
Kundaba ye-school fees ekumthethwandaba leli khangelela ukuthi izagcina iphethe ngani?
Khathesi into ethi ihlupha ngeyokuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-students abhadala leyo mali elikhona kungakakhwezwa, kodwa ngapha isikole sesivula izikole sezivuliwe but isikole sona sisajoyisa ma-results ama-students until aze akhuphe leyo mali abayifakayo phezu kwale yakhulunywa yikhothi. So kulokungazwanani khona abaphakathi kwento ezifuna isikole lento ezibhalwe ngabantu abasemthethweni, sesimelele ukuthi sibone ukuthi mhla zivulwa bazabavumela yini ama-students ngaqedanga qedanga ukubhadela abangabhadelanga leyo abafuna siyibhadele ukuthi kwengene isikole ngoba I think from khonapho siyakwanisa ukuthatha inyathela lokuthi sinengisa ukuthi ephambili ngaleke sizakuqala kumbe sibonisane nabo ngoba okukhona ukuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphuthiswe ecourt ivunyelwane ukuthi ibhadala malini isikole sona kumele sime ukuqhubekela ukuthi abantwana babhadale imali ephezulu ingavunyelwanga ngabafiki.
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokuxoxa lesikhulumeli sekolleji le-University of Zimbabwe iyehlule. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka elithumi lanhlanu 15 welokithi le-Warren Park eHarare obanjwe igetsi wafa ngemva kokunyathela amanzi abekade esemgwaqweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yezilaha e-cold storage esithiwa yi-Boosted Beef Zimbabwe ibikwa isithola ibhizimusi elikhulu. Inkampani le eyayivaliwe okweminyaka eminingi ivulwe nyakenye. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Mahlabezulu kusindawo nezindawo eniguzo ubo bonke abalaleli konke nabasakazi beStudio 7. Yeah, okhulumayo lapha elichagwane elikhulu esigabeni sakosiwu ukhanya nencwadi. Bakithi akonto etheni engizoyikhuluma nje kulento nje enye nje eyi-1 engizwile ilunga lezano PFA Mr. Believe Ugawule. Ugawule I'm sure ugulelwa ingqondo. Kho akuhlangani kahle lapha ekhanda lakhe. Kambe noma sekuthiwa imali isikuhlanyisa noma kumbeni yini kukuhlanyisayo. Awu bantu benkosi. Awu sihlobo sikaThixo. Nanga umuntu bo udinga imithandazo I think. Ngoba unowumana mpela ehumana abantu bakalinga. Antos bakuthi unonjani? Igawule ye yiyo kuphela nje into nje engiyizwile ukuthi hayi bakithi nangumuntu edinga imithandazo imali noma yini ubuthengisi noma yini ayisekumhlanyisa bakithi. Angibonge, amen kuleyo ndawo.
Sanibonani ngolweni, sanibonani dumelang ndaba rimingi. Hayi siyabonga. Into engizayibeka nje e-straight yikuthi mina vele ngeke ngikhulume ngithi umnanga kwakumbuchiwenga. What I will talk about yikuthi i-corona yini yizanu, konke okubolileyo yini izanu. Ngoba mangaqala mina ngikhuluma ngomnanga kwa ngikhuluma ngochiwenga kutsho ukuthi abanye abantu bezanu bayabelungile. So mina into engiyitshoyo ukuthi konke okubolileyo yizanu. Izanu yebolisa ilizwe, izanu yebolisa konke. Ukuya eChina besiyadlelana neChina, icorona vele ngeke isikhuthe ngoba icorona ngiyakhona ngale. Ngoba ngiyakhumbula mina umama lo, yena nalo umama wezanu lo, Minister of Information uMonica Mutswanga lo ekhuluma esithi umkhuhlane corona bathi hayi sidlelana nayo isiqedeni ama ministers i-corona. So ke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi konke okubolileyo yizana. So njalo ngiyezwa abantu bathi hayi asibe ndawonye manje sithi ngiyakhangela mina South Africa ama parties amanye aphuma kiyo yona iparty ANC baqemuka kuyo bephume labantu ababonayo ukuthi hayi lokho akuhambi bephume kanjalo. So mina ukuthi nje ukuthi ama party ehlangana ngubona kulusizo ama party ngekuzufake abantu ebasketi neyodwa ngoba ibasketi ingadilika sokudilike konke selisithi liya kuphase 1 aya amaparties akhona as long bengekokuzana abaqhubeke benjalo singakriticizani uqhubeke kunjalo ube yilokhu lalokhu amaparty abuye nestrategies zawo then registered parties njalo amaparties ale constitution ayikhona iparty thingi iparty ngala constitution okwenza umuntu eqalise edilika esecabanga okwakhe okucabangayo ngoba lapha mina sengibona ukuthi eZimbabwe sokutshintshile umsebenzi sokuba yi-minister, umsebenzi sokuba yi-MP, umsebenzi sokuba yi-council, akusela msebenzi ezimbabwe. Thank you. you. Bye bye.
Salbona nivala lilwe studio 7. Salbona nivala Facebook. Makithi sichukuthi sokusiya ku December. Imali singayithiwanga sizadlani labantwana. Christmas kathesi. Singasebenza 10 months ungaphiwa ngayo ni cent. Asikwazi kumbe ukuthi singamandebele kumbe ukwenzakala eZimbabwe ngoba sihambi umhlaba wo. But siyakhala ka imali kasiphiwanga. Ama inputs kasiphiwanga. Manje kathi silima ngayo kumbe indlela ukuthi singasalini. Siyabuza khona. Sicela sibili siphiwe imali kungakafiki ku 25. Sidlela ati labantu bethu sitshengisa ukuthi siyasebenza. Abantu bethu sebegcola ubusela ngenxa yokulamba. Sona sisebenza labo bangahlala.
Ngibonani ku Studio 7. Le nto enzekalayo ebothelwe ubabe lo ifana exactly le nto yabothelwa uJob Scala.
Isizulu manje.
UJob Scala wabotha njengayona le nto yenzekileyo ebothelwe ubabe ukuthiwa abantu batshaya yiyuthi kuqede lapho kuyobotha umuntu omdala kuthiwe nguye umuntu otshaya abantu. Kuvideo kabonakali kodwa ubotshwa njani umuntu angazange abonakale kuvideo. Zano PF into abayijwayeleyo le ukuyenza ukuthi babopha abantu abangenzanga lutho. Umuntu obotshiweyo ngoyinye opposition ongaso weZANU PF ngoba abantu abatshaya abantu ngabantu beZANU PF kodwa abantu ababotshwayo ngabe CCC kumbe wabopha abanye abangasiwo belo kuzini iZANU PF kodwa ngelinanga uzophela uzikhavela lokhu uzozokufika ekugcineni kuphela.
Linjani Studio 7? Linjani Studio 7? Hayi, siyazizwa izindaba, siyabonga libambe njalo nje lonke basakazi bethu. Hayi, izindaba zeZimbabwe sizwa zishisa zinjalo. Alithathe hlangothi olombono wakho uyawufaka. Hayi, siyabonga mpela, libambe kanjalo. Hayi, namhlanje ngizokuphawula ngabantu laba abasuke emashonaleni laba bazofundisa ematebeleni laba abantu. Hayi, laba bantu sibili hayi sebefike kumlindi wagcina ke manje. Sifuna ukuthi sibili bekhitshwe ezikolo zonke zematebeleni, bekhitshwe bonke. Umuntu osuke omrewa kayifundise mrewa, owecholothi efundise echolothi, eplamt efundise eplamt. Ye, kanti kibo usola lo muntu kibo. Ye, so sifuna ukuthi hambe nge-level yonke into. Lasemsebenzini laba kumele ukuthi kubhekisise kanti ukuthi umuntu lo osebenza lapho ngwesigaba seneso yini na. Maye ngasoleso sigaba seneso kwakhitshwe esebenza kibo, ubalalawo abantu abakhona bayifuna phela imisebenzi. So into okumele ukuthi uhulumende ezibhekisise kahle lezo zinto ukwenza ukuthi abantu bonke bebe level. Ye, ngoba kuza mxothela amavoti khona kuhulumende uma ngakunazele khona kuyini. Ye, cothi i-audio le ifunde sibili iye khona phezulu yabo ziphatha amandla zeZANU PF lezi.
Studio 7. Bonani linjani linjani kwezindawo zonke umakhuluma nomhlaba thina siyaphila. Hey, sicela silazi badala, siyacela ukuthi like listen laba bantu bakithi simpinda bogawo obaba ogawulo uthi hayi sisikhathele ngabo ukuthi bebekhuluma amanga. Bebekhuluma amanga ewumuntu omdala, amanga asoke emsendawo akave akakhulume iqiniso engavikeli amashona. Engavikeli amashona ayamosha, sesimoshele into eziningi akwameni yezi votelwa engasenzeli lutho ngameni years engajabuliswa yichange leyo abamnikezayo, engajabuliswa yichange leyo abamnikezayo. Thina singabantu besintu esimoshakale la asithandi leyo babagawule. Sicela uzame ukuthi uzame ukuzinika amakhwapha omuntu omdala, ukhulile kakhulu nesibancane kulawe. Cela ukuthi lokhu okuthiwe ukukhulumayo hayi asikuthandi thina. Cela ukuzame ukuzilungisisa ekuphileni. Ujabuliswa yini uma ubona abantu bemadebheleni behlupheka? Ujabuliswa yini into ekujabulisayo wena kahle kahle umuntu omdala ungakujabuliswa yini? Uma abantu bemathebeleni bebulawa, ujabuliswa yini wena umuntu omdala ongakho? Yini into ekujabulisayo? Utholani kikho lokho? Utholani wena wedwa ukwazi lokhu ukuthi utholani umuntu omdala ongakho? Hayi, singabantu lathi njengawe. Ya, lokhu singabantu njengawe. Ya, yini abantu elisithengisayo lisiplayisa ngabantu? Cela sibili isiponda kuthi singabantu siyaphila. Siyacela sini babagawula ukuthi zama ukutshintsha ukwenza phela kuphelile abantu besintwini, ngiyabantu besishoneni la ndiyakusapota lokho into ezimbi. Ya, ndingakusapoti into embi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, izulu elikhulu eselibulele abantu abalichumi lasikhombisa 17 esigabeni seCalifornia libikwa lokhe liqhubekela phambili. Izulu leli selidale umonakalo omkhulu kakhulu kulesi sigaba. Leli zulu liqale ngenyanga ephelileyo. Izolo like lama kancane kodwa abezomkhathi bathi lilakho ukuqhubekela phambili namuhla lakusasa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida lakho okuke kwana izulu elikhulu eladala umonakalo omkhulu nyakenye umnumzana Tamurai Gwegwerere saqala ukumbuza ukuthi bona baphathiswa ngokunganani nguhulumende welemelika.
Ayithina uhulumende wasincedisa njengoba sakhuluma laphana ngemva kokulokhuza kokulahlekelwa izindlu lempahla. Uhulumende uyancedisa njengoba wayethembisile iprogramu yakhe le i-FEMA ifima bayakunikeza ilokhuzeni uncedo lusiya ngokuthi wena usimo bani ekuncediseni kwakho. Thina basincedisa ngemali yokubhatala ilokhuzeni ihotela lapho ebesihlala khona sonke isikhathi lesi. Njalo basinikeza lokuyimadlana okokuthi uthenge ukudla ngalesiyana sikhathi. Kodwa-ke ilokhuza i-program le eFlorida bathi ngokusitshela kwabo mhlaka 13 nalo January kulapho kuyabe sekuphela-ke ilokhuzeni uncedo lo abakade benikeza lona. Kodwa ngingazi abanye abakade abasesimeni esitshiyanele sethu bangabe belokhu besaqhubeka bebancedisa ngezinye indlela.
Manje nxa ukhangele lalokho okwenzakala eCalifornia, ubona ngani abantu bazathola uncedo olufana lalolu elalutholayo yini? Njalo ungakhuthaza usithini labo abakhonale? Sikhuluma manje.
Isikhuthazo sami mina ngabala sokuthi abantu mabe selizweni leAmerica bengethuki, bengesabi ukubhalisa amabizo ehlelweni ezinikezwa nguhulumende. Uhulumende walapha hayi uyakunikeza sibili ngoba uncedo lusiya ngokuthi khona sehlakalo bani, kusiya njalo lokuthi khona wena usimo esinjani ukuthi uthola okunjani, usebenza ngapi, kumbeni usesimene esinjani nje, kusiya ngakhonoko bayakunikeza uncedo olubahambelana lakhonoko. Hayi siyayizwisisa sibili le ndaba and hayi silusizi kakhulu ngoba hayi into zama-flats lezi hayi sayibona leyo hlupheko.
Lo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni eFlorida ngapha kwele Melika.
Hayi manai waze zwana ngikhonje njanga window mthova khonje njanga window mthova zwana khonje njanga window mthova zwana khonje njanga window mthova manai khonje njanga window mthova zwana 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 bathengu lova uthara skela kutshona mhlana lova. Uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalandaba uzonilobola. Asasekile thi ngiyacombola yonkitabu vela ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ingabhala ngapha njengamavire enqola. Ngikhonje njengowindo mthova khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova manai khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova zwani khonje njengowindo mthova zwani mina nsobhare ngiplan njengesithombembare ngilenkanje ngedonketare anzwakali nje mina njengechukele sawena ungimelele mausuvaya ma ufuna amanamba mizogaya okwabafazi lidimon sokufuna umagaya.
Nikho nje nguwindi womthova ingoma kama-9 isigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-coronavirus selivusa ikhanda njalo elizweni. Abazali bakhala ngokuthi abantwana becollege le University of Zimbabwe baphuza ukuthola izithupha zabo zemfundo ama degree. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.